ngizathanda ukuthi ngithi mina ngichasise ukuthi i-Youth Community Radio Station yona kahle kahle ikhona koBulawayo lapha i-project leli. Thina kubuye kithi mina engikhulumayo yimi director owakhona. Then ke kukhona abanye nje engathi mina o-programs officer engathi ngu-Dennis Ngwenya. Sibe sesiba khona laye omunye engathi mina ngu-Trevor, u-Trevor Mhlanga.
Ube umsakazo lo we-Radio Community Station onqamele abatsha lingathi livele lihloseni ngokuqalisa
iprojekthi leyi. Indlela engancedisa ngayo koBulawayo lapha ingancedisa abantu abatsha, ngoba abantu abatsha kakhulu kakhulu baningi lapha koBulawayo, njalo kabanikwanga ithuba lokuthi labo baziveze, kumbe ngithi mina iplatform bayinikwa ukuthi njengabatsha bazibone labo lokhu abakwenzayo, ukhitha emsakazweni indlela abayifunayo.
Njengomsakazo osungulwayo njalo lisebenza labatsha, i-YFM idinga luphi usizo?
Esikudingayo thina njenge-YFM ikakhulu kakhulu singathi thina yimali, ngoba ikakhulukazi singakhangela njengakathisi ungaphica ukuthi khona lanxa ngathi kuthiwe khona sokuthiwe yenakho imali yangkhona le u-aplayela ilayisensi yakhona laphana kuyabhadalwa imali. Ngiyabona ukuthi kule mali ebhadalwayo laphana for i-period, ilayisensi yakhona for i-period of 10 years. Yikho-ke ngolunye usizo esingathi sikhala ngalo nje ukuthi abangasisizi.
Okuvele kwalenza laqala lolu hlelo lokuqalisa umsakazo lo kuyini?
Qala lolu uhlelo ngathi ne-project lisanazelile ukuthi lapha koBulawayo abantu abatsha kakhulukazi uzafica ukuthi khona kwezinye izindawo balawo amathuba okuthi khona labo babe involved kumedia, okwenzela ukuthi labo bazibone. Singakhangela ukuthi khona ikakhulu ku-art sizafica ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abenza into ezehlukeneyo abangalalo leli thuba lokuthi khona bazi iphila kusebe phakathi kwe-program zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Balaleli abafisa ukuthi baphathise kuhlelo lwenu lolu lokuqalisa umsakazo lo koBulawayo bengakuthola ngathi Ncube?
Ngathi mina nganika nje ama-contact details njengokuthi ngithi mina ama-cellphone yami, i-cellphone yami inamba yakhona ngu-0775574202, enye futhi eyesibili layo ngu-0773586444.